Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe CCC eChimanimane.
Siqalisa cela emapoliseni ilungele lokuba sibe lapha. Basibizele emahofisini abo salungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje obusimangalisileyo ekuseni lokhu zethu zithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale babuya ke basibe simisa.
Amapolisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla se-MDCT umnumzana Jairus Mutekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi usetholakele umgcinisihlalo wabasakhulayo bezanu PF eBumba emangweni weChimanimani umnumzana Nicholas Maziyanike. Yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMaziyanike ukuthi ube ngaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli beTRCC abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesi balokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMaziyanike uthunjwe ngabeTRCC mhlaka 19 kunyanga edluleyo bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMo Blessing Ali. Kodwa isikhulumeli seTRCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi iqiniso yikuthi uMaziyanike ubesendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yezanu PF. Nxa izanu ifuna ukuthi ilihlasele baqala ngokulijona beliqambela amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonokho abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlaka yenza yabo kube sokuthiwa hayi kumele izanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezigani. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona ngoba banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020 kathe singani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChitungwiza. So bazama ukuthi begcone i-CCC betshele umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigani. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu bevala abantu amehlo abantu bese bekholwa kulawa manga uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izaphu. So lokho kwenzakale eManyikaland hayi kukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngaphi. Kodwa abezanu PF Chirodza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukamo Blessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Choko. Nga singakhangela futhi emuva zathola ukuthi izanu PF kuyakuzama khonapha kobulawayo. Yathi kulelunga kulamalunga achaywe ngaphi endaweni yenjube lobhemula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku eChitungwiza bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojob sikhala ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole iCCC yenza ukuthi iCCC isolwe ngabantu yenza ukuthi iCCC ibe ibandla elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi trust we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe ukanti ke bona vele benza khona ukukhala bakudele ukubulala abantu belizwe lethu
umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seTRCC kobulawayo Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kuka Nicholas Maziani ke. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZebra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga lumbala uluphawu njalo lweTRCC kubika obathabile Masuku
Amalunga ezipha abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho, kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkothana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli sezipha, yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi, uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqale sacela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapho. Basibizele emahofisini abo. Sayalungiselelwa kanye lokhu konke lezincwadi kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi zithi nxa sesiqashe ukusuka ngale babuya-ke bafike esimisa sokuqathaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-tisheti zeyelo ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na
amazwi kamagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele wezipha umnumzana Petros Sibanda
ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje okunaza yena umdala wethu kodwa besibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu uChibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko saqoqa nje njengamaZebra ukuthi asikeni silucommander in chief wethu sasesilungisa ke ukuthi sizobuthana ke namhlanje
umnumzana Patron Nketa Khutshwe Ekhaya ilunga leZebra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo
ilizwe lelibona likhululekile bangaze beye bakhuluma bathini ubaba lo wasebenza kakhulu ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu so ngaleso ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona azange abe lisihwaba futhi
unkomo wabhubha mhlaka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 owazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi umhlobo uZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo elinye njalo ilunga leZipra unkosikazi Disanginare uthi ilanga leli bebelilindele
all of a sudden sekuyi amapholisa sebese kuthi khona senza into yakhe emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration plus sigqoke izikipa ze-CCC but bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhala ibe ikhala yezaphu ikhala yezipha
akula muntu obotshiweyo embuthanini wanamhla imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo nimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kamnumzana Jairus Motsekwa yena obe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla umnankagwa ududuze umdeni kamtsekwa esithi labo kuhulumende lakuzanu PF vakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathintambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZANU PF leMDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency solujezise abe Agricultural Rural Development Authority iATA ngokubahlawulisa imali engange 120,000 Zimbabwe dollars phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi alechefu aphume eplazini leATA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi zamaphisa esixokelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunqeda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi samaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Yendlela le okwenzakale ngayo kakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele ingabomo leyabayenzileyo nxa sithi siyakhangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe zimbuzi esiyisiyagalombili.
Ngengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ATA, i-ATA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohlupho ekukhulunyiswaneni. I-ATA yathembisa ukuba nizabhadala. Wavunyelwana ukuthi i-ATA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokho kwenzakale ATA.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke mabevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube lokungazwisisani. Ngakho ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ATA bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Alungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo mawugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi semafuko eKwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi zemaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo ole Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Decent Ndlovu uthi ATA bayihlalise imali engange 120,000 RTGS njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondoloza kwemvelo umnumzana Collins Pando Entebbe uthi limali phansi lapho kuqathaniswa lomonakalo obekhona kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamise zemvelo njenge-ATA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
Amafayini wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sitababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda. Laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo, kufanele ukuthi amafayini lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakampani amakhulu ahloniphe ilungelo labantu lapho abasebenzela khona.
asenelisanga ukuxoxisana labe ada ngalolu daba. Bele umsakazo we Studio 7 ngisekwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noma Thamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha ikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngenza kokushona kukabhuti lowana wase Deep Snoop uElvis yakhe wazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka. Isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho yabona. Yikho ke sasesihlala phansi sathi hayi asithuneleni ebandla. Sendulo yasesha yaba khona. Ninawo ama audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy, sazogcina siyibeka kini ngakho Studio 7, ngoba vele ngiyayimamela Studio 7. Sithethe sigoqene singomama, sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe ngumuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa. Nga abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa, iningi labo abalamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo ama-permit abo lawahluphayo lawa sekhulunywa ngawo. Kanti ke abangenamaphemithi babaningi kakhulu basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha eJobeki ngayibala, kule mangolongolo, kule makawusi, kule thiwa yijampasi, kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikuthetha nayo. Besinabanye baseSwaziland, kanti ke oyedwa lo waseSwaziland ukuhambile uye ekhaya kodwa uyapromise ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abachileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichathisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Ekufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi, abanye abasakhona ukubhadala amarenti, ukudla sokubiza, and endaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other. Futhi angazi ukuthi nxa ngingabinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo. Abasakhoni ngisho lokuthengisa ezitaradeni. Silayo omunye kwigruphu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona. Abantu sebezele desperate in such a way that selefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Kuyeza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy very day sabanika yona udaba lolo. Basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba. As soon as ngifowade inamba yabantu abafuna ukuhamba, bazowafowada amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. Fuma sasifoma igroup eyi-1 yagcwala, sasifoma esi-2 yagcwala, senze esi-3 yagcwala, esi-4, 5, manje kade sesine esi-6. Manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amasikazi enjalawa abaphosta phakathi kubo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali. Kusukela kungene lowo muntu asizange sibe sisathola impendulo from i-embassy.
Abaningi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nasithethele amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya. Bade bethi okuza imali lokhu abalakho ungangcolo bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye, lapha sikhuluma ngabantu abangaki.
Hayi, baningi kakhulu, baningi. Le namba ngeke ngiyi befuna ukuhamba nje ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke. Angithi liyabona
abesifazana kubaphatha njani lokho?
Ikreshi ibhadala ngenyanga ngenyanga, isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga, ngapha ngamarenti, ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana lahlangana lakho lapha khona. Lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka i-permit nxa enganayo setshela ukusesengathi infact ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza.
Labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi?
Thina siseJohannesburg. Yeah, so 0737 6262 073. Ngiyayiphinda njalo, ngu 0737 626273. Olo sizo nje ufuna ukungisiza lapha ngangithola khona. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, yena evela esilobela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile. Siye kuhlelo eliphuma lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eATUS kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye Moyo. Sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki, kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo, ngikubingelela.
Ngisakubona Kristal. Bo kwakuqala isinqumo esithethwe yi-Athuzi asiyisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane, yisinqumo esikhulu, ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani kunatitiye umuntu osebenzayo, lokuyitheka kasafuni ngoba kayelayo uyokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues, intengo ye-fuel, lanxa uhulumende izolo umthulisimuze etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokhuyana, i-fuel isidula, ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi idizili yiyo ekade ibiza imali encane, but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala balabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki. U-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. Olevu kudingakala $24 per subject. Imali leyo ngayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 lo 29 July. Khonokuyana kuza kutshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungama-billion, sekungama-trillion. Kusenziwa kuyini? Zonezi izinto kumele zenze umuntu. Nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni, asisebenzeni 2 days, 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitsha kayekwenza imali. Ngathi yakwazi lapho eyenziwa khona imali, Chris. Ngathi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali, siyeyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali. Thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela, silandela isisekelo sombuso section 65.
Lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba?
Udaba lika Obed Masaraure lumgceke. U-Obed Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016, ubufakazi lobu bonke lobu kususela 2016, 2017, 2018 kuze kufika u-2022 bebungaphi? Ukubotshwa kuka-Obed Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo. U-Obed ubotshwa esiyazika ukuba ukhona. Hambe kulomuntu ongathi elecala elikhulu lokubulala umuntu, ahambe ebesiye ekhwete esiye enkambeni esiya kuthi mina ngikhona. Konke lokhu singakukhangela langendlela okukhulunywa ngayo. Ubufakazi kabukho. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed yi-trade unionist. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela amalungelo ezisebenzi. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela ukuba izisebenzi zi-$2,540. Yikho kuzambulalisela ejing.
Loke bekungumnumzana Themba kuye moyo. Isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eArthurs. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi usobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalwe ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83 ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezene zaba khona. Ngama ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke ubuya kwamegoli ngaboma 94 ngarekhoda ingoma kamasikanda. Vele ngicula ngisekhaya mina ngiyazishayela lesiginci ngirekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi ke manje ngaboma 2013 ngarekhoda elithi ngibaceba kuwe, eligoqela ingoma ethi ngibaceba kuwe, sihlupheka sonke, ngithule kanjani. Hayi lalo lihambihambile kodwa ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni kodwa amadlalate akhe engamukelwa kuhle, ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala ku WhatsApp number ethi 0026378903387 0. Ngiyatholakala ke lapho, okanye mawufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 0026378511973. Ya le uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi ngokungahlangana imali idlala deliphelileyo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hayi ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hayi abahlale belindile azabuya amadlala ede apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale.
Khuluma naso madodisi usobancane umnikazi walezi nto abacabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazinyama ngamadolo ngoba ekhokhela amasokazi umfule ngophuza umfuza ugqumi phakathi nabo. Ngiyisupa mthombo mfothi basala bephuza abanasa kuseplamti lapho esibuya khona utshini utshala benyoni.
Ucula ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.